Siyamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani silukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amani omhlaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Into eqakathekileyo ukuthi lawo amabandla akholwa izinto ezifananayo kababambane basebenze bonke.
Umnumzana Wolfsman Ncube, umkhokheli webandla le-MDC, uthi akuncedi kubambana lamanye amabandla ikakhulu nxa itshiyana imbono kwezombusazwe.
Njengoba umongameli laye sikhanye semdala, as long as lokhu eqhubeka ekhula, so siba wesi indaba ye-fortunalism izaba wesi. Akulafakini ezalala kusukela khathesi.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Sevia Kasukwere wethusela amalunga ebandlaleli esithi akulalanga elaphuma elinye elingakatshoni kulabo abafuna isikhundla sikamongameli Mugabe esaphila. Bayathokoza abalandeli benguqu ngemva kokuba iqembu lelizwe lama-Warriors liphumelele kuyancintisa emncintiswaneni we-African Nations Champions i-CHAN. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kudaba lweziphathelane lesimo sombusazwe eZimbabwe esilethulela lona nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC. Uncube uthi akuncedi kubambana lamanye amabandla ikakhulu nxa ethiyana imbono kwezombusazwe kanye lamacebo okulungisa umnotho welizwe osubhidlike okwethusayo. Uncube uphinde wathi uZulu sokumele avuse inkophe nxa kuvotwa njengoba abanye bevotela ibandla elibusayo bengahlolisisi isimo sezombusazwe lomnotho welizwe. Uncube uxoxe lo Gibbs Dube ngezombusazwe umnotho elizwe lamabandla aphikisayo elibusayo eleZANU PF.
Indaba zama-coalition lezi ukuphonga ukukhuluma ngazo kungekho okuyikho esingathi yinofi or iglue eletha abantu ukuthi babe ndawonye ngaphandle kokukhipha umgabe embusweni. Ngibona ukuthi kuza sihlupha ngoba ukuphonga uhlanganisa konke kufanele ukupheka isithwala sempuphu lenhlabathi uthi uzasidla. Kuyabe ngaso sithwala ngeke wasidla. Into eqakathekileyo ukuthi lawo amabandla akholwa izinto ezifananayo kababambane basebenze bonke.
Ngokubona kwabanye abantu bathi ke ibandla leZANU PF liyabe lisithi nxa kubuya ukhetho lina libe selisplitha ama-votes kambe ungathini khonapho?
Into eqakathekileyo eGibbs ukuthi unengi labantu beZimbabwe bafunani. Nxa unengi labantu beZimbabwe besithi bafuna ukuthi bakhokhelwe sithi ngubithi, kabamvotele ubithi angene emandleni. Nxa kuthiwa bathi bafuna umgabe loba esilethele ukuhlupheka khonoko, yikho khonoko kufunwa ngabantu. Yikho sithi ngesikhiwa people get the government they deserve.
Umnotho welizwe ungani ume ngamadolo kambe ungavuselelwa njani?
Nxa ume ngamadolo kutsho ukuthi uyalokhu sakwanisa wenelisa ukuthi ugaqe Gibbs. Umnotho welizwe lo ulele phansi ngesisu gcwele inhlabathi emlonyeni. As long as thina njengabantu beZimbabwe sabe sithengwa ngamatochi lamatipoti lamangqolo abuya kanye every 5 years sizahlala sisenkingeni yona leyo, ngoba siyakwazi sonke ukuthi ibandla leZANU PF seliphelelwe njalo alisoze life lenelisa ukulungisa umnotho elizwe lo owele phansi ngesisu.
Nxa singathi ke baba Ncube kulungiswe ezombusazwe sibili kambe kungalungiswa ngaphi? Qalisa ngaphi sibili ngokubona kwakho?
Ezombusazwe kizi kumele kuqalise ukuthi savumelana njengabantu beZimbabwe 3 million savotela ngabantu sasibangaki savotela iconstitution entsha. Kumele kube le implementation lokugcwalisisa imithetho ekhona ama electoral reforms lawo ukwenzela ukuthi nxa sisiye ekhethweni sibe kwazi ukuthi outcome impumelelo ekhethweni izabe iyimpumelelo ehambelana lokufunwa ngabantu.
Ungabe ulakho yini ofuna ukutshela abantu beZimbabwe?
Asivuleni namehlo sihlakaniphe. As long as sicabanga ukuthi uza kwesigayeni uthwela isaka lakho emhlani wedonke efile edliwa zimpethu sizahlala sikhona pha lapho esikhona.
Lo ke ngusikhwica mfundo Welshman Ncube okhokhela elinye icelele MDC obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu hambani kubulembu beinternet ku www.voandebele.com. Kusasa kusigaba sinye sizabe sixoxa lo nkosikazi Beauty Nyambo Sikhe, umsekeli kaMnumzana Elton Mangoma ukhokhela ibandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe kesizwe inzwisa.
Abantu abethukayelo sabasebenzi badabula umhlabathi ngamapiki bayafa besenemgodini kuningi okwenzakanayo kube kanti bekusenziwa ngabantu abalolunya. Abanye babuya bethwele ama-flowers ezifubeni vela kubo-South Africa kubuhlungu kakhulu lokho nxa ngikhangela ngoBulawayo. Abafana bathethe amajaha amahle kela ma-cardbox emakhanda tenza amabhanana abolileyo kungabe kuyimpilo yini? Bazukulu bethu sibeqa kuma-pavement kusakwamalanga omama bathengisa i-airtime.
Alo ke ngunkosikazi Beauty Nyambo Sikhe esilaye ke kudaba lwezombusazwe kusasa.
Igama lami nguGibbs Dube, kuli viki ngiqhubeka ngilethulela uluju kuphela. Ngikhuluma lamabandla atshiyeneyo ngezombusazwe kanye nezenotho. Kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni? Diyani indlebe lizizwele khonapha kuStudio 7. Abadala bathi ukuzwa yikuncitshwa.
Akula langa elaphuma elinye elingakachoni la ngamazwi ethulwe ngusikomitshi wezanu PF umnumzana Sevia Kasukuwere esethusela amalunga aleli bandla wona athi afuna isikhundla sikamongameli Mugabe lanxa esaphila. Ekhuluma esetshiweshe ukaSukuwere utshele amalunga ebandla lakhe izolo ukuthi kumele abambane njalo aye emhlanganweni omkhulu waleli bandla ngompalakazi ebambene kungela kulwisana. Uthi labo abangaba bengela sikhundla sikamongameli Mugabe bazathathelwa, ababe befuna isikhundla sikamongameli Mugabe bazathathelwa amanyathelo. Ukulwisana ukukhona kuleli bandla kathesi kuphakathi kwexuku elizibiza ukuthi i-G40 lelinye elibikwa likhokhelwa kumbe lisekela umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona wami njengoba umongameli laye sekhanye semdala as long as lokhu eqhubeka ekhula, so lokho kusiba wesi indaba ye-factionalism izaba wesi. Akula faction ezalala kusukela khathesi. Faction la-Emerson layo izadinga amacebo lamaqhinga okuthi izivikele layo izibeke endaweni yokuthi la ingaba namandla. So mona khona kuzaba wesi asikaqalisi.
Abangaba bekhangele isikhundla sikamongameli Mugabe laba abakhulunywa ngukaSukuwere Nkomo ngobani ngokubona kwakho?
Bona ungabe ugocela i-Vice President Emerson Mnangagwa le hlangothi aliholayo ngoba ngasikhangelisisa uKasukuwere kuhlangothi leli elisekela uGrace Mugabe elibizwa kuthiwa yi-Generation 4 Mnangagwa kuhlangothi simonezani lapho bakhuluma ngo-Emerson Mnangagwa Vice President.
Singabona yini Nkomo alubana bethe baxabana kwaphumela egcikeni ubaba Mnangagwa bemwisa phansi bemxotsha ngendlela abenze ngayo umjuru?
Kungenzakala sibikhona lokuthi bemxotshe kodwa amboni ukuthi bangakwenza kuthini within 2 years ukuthi bebebekhotha abasekeli ababili iminyaka emibili elandelana kuyayokhayizana isebele abasaqoqekanga kuse kuninzakala kodwa dibile kabe ngento esibe ngabalimaza kakhulu
ngandlela bani
ukuthi kukhanye bekhotha vice president abayi-2 in 2 years kuyayokhayizela ukuthi vele abaqoqekanga kule ngxabangxoza party yabo siyabogqatha ukuthi bezame ukukhontina bezemanaje unangagwakodwa bengamxotsha ngoba bengamxotsha njalo engahambe ejenerali abomjumi ejenerali abo-MDC.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nyongolonkomo, ingcweti ehlaziya ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ababona ngezomnotho welizwe yabe National Economic Consultative Forum bathi sebelungiselele ukwethulwa okusemthethweni impumela enhlolisiso eveza ukuba eZimbabwe likusibanga siphi kundaba zokuqhuba amabhizimusi iNational Competitiveness Report. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu Mavis Gama eseHarare.
Ingcwethi kwezomnotho ziveza ukuba linhlolisiso iqhutshwe ngeva kokunanzelela ukuba kuqakathekile ukuba saziwe ngokuseqinisweni isimo somnotho welizwe ngoba inguquko uqobo ingafezeka kuphela kungakhangelisiswa amathuba akhona inkinga ilizwe libhekane lazo lemithetho elawula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lentathela izindaba wokwandulela ukuphawulwa kwalimpumela owenzelwe ehoteleni ye-Crown Plaza lamhlekuseni abe-NECF baveze ukuba inhlolisiso le eqhutshwe kusukela ngolwezi nyakenye ihlose ukuphathisa inkokheli ekudingeni indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe. Osaphethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube ube khona laye kulo mkhosi.
Ireport le iloncedo ngokuthi khona ilakho ukuthi ishengisele ukuthi iZimbabwe yona yehluleka ngayo ukuthi izinto zayo zithengiswe emazweni angaphandle. Kuluncedo kakhulu ngoba ungakhangela ukuthi into zenzakala emhlabeni kulezi suku computation enkulu kakhulu. Zimbabwe ibisala ngemuva ngoba itholakala ukuthi into zayo azimatch amanye ama-products ayenziwa kwamanye amazwe njengoba Egypt.
Uthi uzoyicela isivuthiwe uNcube esembona uhulumende esekulandela ukumunyethwe lolu gwalo.
Udubo lwethu eZimbabwe olukhulu ipolitiki. Politiki yokukhanya iqakathekiswa uhulumende wethu. Uthola ukuthi khona ukuthuthumeza ilizwe ngomikhonomi, hhayi yibo abakuqakathekisa. Kodwa nxa bengathiya ipolitiki bekhangele ukuthi khona iripoti ugwalo lolo olwalontshwa lumumethe into ezimnandi olunganceda ilizwe.
Ukuphawulwa kwale ripoti okwakuqala eZimbabwe kutsho ukuba ele Zimbabwe sekuyilizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika ukwenze njalo, ilandela ele-Egypt lele-Senegal. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zithi zivumelana lomphathintambo ozokuhambisa umnumzana Joram Gumbo othi linkampani kumele iphumele egcekeni ngohlelo lokukhetha ozakuba ngumkhulu walinkampani. Iziphathamandla ze-NRZ zithi sezilomuntu owakhethwayo osemele ukuvezwa kunsukwana ezilandelayo kodwa umnumzana Gumbo uthi linkampani kayilandelanga umthetho njalo kayiphumelanga egcekeni ngohlelo lokudinga ozakhokhela linkampani ephakathi kodubo lokusilela kwemali okwenza izisebenzi zihlale inyanga ezimbalwa zingabhadalwanga iholo. ibhodi yalinkampani ekhokhelwa umnumzana Alvord Mabena owake waba ngumanager we-NRZ ithi eyakwenzayo kusemthethweni. UMabena lo gumbo kabaphendulanga incingo zabo lapho sizama ukukhuluma labo. Kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umongameli wenhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe i-Amalgamated Railwaymen Workers Union, yena othi iziphathamandla kazibazisanga ngemizamo yokudinga ozakuba ngumaneja ngemva kweminyaka emibili waye kulesi sikhundla umnumzana Mike Karakazai wafa.
Kanti ke thina sithi njengezisebenza kololiwe njengama-trade unions ikakhulu ke thina i-president ama-workers and ama-workers ama-members amaningi bekufanele abasitshele ukuthi khona kuyini okuthatha indawo ukuthi ujenera manager yena lo okhona o-ekthayo uyakhwanisa yini uyakhwalifya yini kumbe basadinga omunye kukhona okunye okushotayo kuye into zonke zinalezo aziko kithi thina izisebenzi. Yikho sithi kona ukhala la i-management ukhala sithi lokulwa nezisebenzi zakololiwe.
Manje lina njengezisebenzi liyathatha nyathelo bani?
Kathesi kunje sesifake i-appointment ukuthi kona siye mbona nalo uminisita omutsha ukuthi sifike sikhulume naye ngoba kwesinye isikhathi into ehluphayo business ukuthi kona abantu thimelela ama-problems ukuthi aze yalo kuze aze abe makhulu engasalungiseki. Ngesithi kona esanda kungena e-ofisini lathi simulande sifike sikhulume laye ukuthi hayi thina njengezisebenzi sibona kanje 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 ukuthi la nxa kulungiseka sithe sikulungise konapho konapho sonke laye nxa yena esivumela.
I-management kayifuni ukuphumela egcekeni kungakusenzakalani?
Yikho lato kusihluphayo ukuthi kanti bona bakufihlayo kuyini ngoba thina njengefemily ma kuyukuthi khona siyimulinye thina le-management pela akulasita phakathi kwethu siyizisebenzi sonkeni. Umehluko nje kuyikuthi khona bona ngama-managers thina siyisebenzi kodwa-ke nxazo kubuya entweni ezinjengakuthi khona ama-decisions eku-organization kuyawufanele sihlale phansi sibonisane labasithengise ukuthi hhayi madoda kathesi sidinga ukuthi unalo-manager omutsha. Okwenzakayo ukuthi kathesi umuntu okhona usekwele lokhu lalokhu kumbe hhayi sisadinga but abantu sebekhona yizinto zonke ezikhanyelezelo zokuthi khona mazi kuyithi khona siyimulinye ngabe siyazidiscasa sihlezi phansi nathi thina imbono engancedisa uloliwe ukuthi aphakame kodwa ngabe ngasi-involve usho ukuthi khona bazenza into zabo bodwa at the end of the day kuzaba yi-wrong decision but thina njengezisebenzi sibili hhayi into leyo ayisiphathi kahle yiliqiniso elikhona.
Lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo, umongameli wenhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe i-Amalgamated Railwaymen Workers Union esibesixoxa la ecingweni eseHarare. Uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphumelela sokwenziwe liqembu lenguqu elama-Warriors ukuyadlala emncintiswaneni we-CHAN. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ibika ukuba ukudla inyama ezihlanganiswe lokunye efana le-ham, ama-sausage, i-bacon lama-hot dogs kuyabangela imikhuhlane yemvukuzane ikakhulu eyamathumbu. Izizalwane zakwele Haiti bezivota izolo zikhetha umongameli phakathi kwabantu abangamachumi amahlanu abakade bencintisa. Abalwela amalungelo abesifazane kanye lenkokheli zabasakhulayo bathi akuqakathekiswe ukunika amantombazana izikolo impahla yokugcika nxa besesikhathini kungakhulunywa ngokupha abantwana indlela zokuvikela emacansini kulandela imbiko ethi amantombazana amaningi alokhu esehluleka ukuya isikolo ngesikhathi lesi ngenxa yokuswela impahla. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana asakhulayo athi lanxala impahla itholakala ezitolo inengi kawayitholi ngoba abazali bebhekane lodubo lokuphilisa imoli bese bekhohlwa indingeko zamantombazana. endaweni ezinjengenkayi ebhinga lakogudu. Iningi lamantombazana libikwa lingayi esikolo nxa lisesikhathini ngokuswela impahla, kuthi lanxa lihlezi emakhaya libe lisebenzisa indlela zesintu ezilakho ukuletha imikhuhlane. Unkosikazi Lindelwe Ndebele, ophatheke emkhankasweni yokunika amantombazana indlela yokugcika ehlanzekileyo, uthi limpahla iqakathekile kwesifazana njalo ukuswelakala kwayo kuvaka impilo zabo engozini.
Sananzelela ukuthi abantwana abakhululekanga nxa besezikolweni, okusho ukuthi nxa ngingakhululekanga ngisesikolo le mfundo kayingene kuhle, ngoba nihlalani lokhu ngicabanga ukuthi kambe isigqoko sesingcolile, kambe utisha kathi esuzathi sihambe siye kuma-sports ngizadlala njani. So sizama ukuthi sikhangele ukuthi abantwana bangaphathise kanjani kwenza ukuthi bakhululeke nxa bekuleso sikhathi, ngoba khona kuyindalo nje.
Unkosikazi Talent Ncube ongumbalisi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu akhulumisane kabanzi logatsha lwezempilakahle lulethe izinqumo ezizakwenza kube lula ukuthi ontanga abangela mali benelise ukuthola impahla lenyanga zonke.
I feel uncomfortable because I'm one of them. Lam ngangikusebenzisa, I know into engikhuluma ngayo. Ukuyatshintsha kwampana nxa ungawachekanga ukuthi sikhathi kuyabe kungcolile, ukuthi ama-chances okuthi ube le-infection. Njalo kusiya ngoloku ukuthi ilembu langikhona linjani, amanye abe erafu, amanye elimaza.
Olwela amalungelo abesifazana, unkosikazi Edna Bala uthi indaba abazizwa ngamantombazana emaphandleni kanye lemadolobheni nxa besesikhathini ziyadabukisa inhliziyo.
Okwasidanisa kakhulu ukuthi kwenye indawo abanye babesithi omama bayasebenzisa lawo malembu bawawatshe wagcine abantu ababo abangamantombazana ukuthi lawo bazasebenzisa wona. Sabona ukuthi lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba kusesikhathi kugcina kudala ukuthi abantwana ikakhulu bagcine besiba le mikhuhlane yezibeletho. Kulokhu kuhlolisisa futhi sananzelela ukuthi ngesikhathi umntwana oyintombazana esemfuleni akalaleli kuhle ezifundweni zakhe.
Umnumzana Shadre Kuphe olabantwana bangamantombazana kuphela uthi kuqakathekile ukuthi abesilisa babekwazi ngabantu babo kanye lamantombazana, ngoba kuvame ukuthi kube yibo ababambe izikhwama. Imikhubakhuba enza lesi sikhathi sibe yimfihlo uthi yiyo eyenza abantwana bathwale nzima bengazi ukuthi babikele bani udubo lwabo.
Obaba sibakhangeleleyo ukuthi bona balelesandla ekukhangeleleni abantwana ngesikhathi sokuya esikhathini, ngoba yibo abalamandla okwenza izinqumo ezithathwa ngkhaya ezimayelana lokuthi imali isetshenziswa kanjani, ngoba kukhangelelekile ukuthi yena abantwana abangamankazana abanisa ukuthi baphuthe kuya esikolweni ngoba bengalali izinto zokusebenzisa nxa besiya esikhathini. Besaba ukuthi bakhulume ngkhaya ukuthi bakuleso sikhathi ngoba isintu asibavumele.
Kulandela imfundiso yenhlanganiso yeNetherlands SNV, abanye abesifazana sebaqala ukwenza ibhizimisi yokuthengisa amalembu la awokugcika. Amalembu la okugcika athiwa yiramp, bancediswa ukwalungiswa yiSNV eyiyo ebadingela amalembu adingakalayo agoqela iflix. Unkosazana Sibongile Ndlovu olungisa amalembu la ukuthi bayahamba befundisa amankazana labesifazana ukuzenzela amalembu la.
Labo mama abanye sabatrenayo khona ngapha, abanye sebesenza ibusiness ngawo like abangale eBay Bridge, but bona bayenza about $500 last year. Thola local material efleece eJava, but unfortunately iwaterproof liyane ngaphansi liyane local okwakhathesa ayikho, sithole harara.
Ukucubungula okwenziwe inhlanganiso yeSNV eziqintini ezilithumi lanye kuveza ukuthi amachumi amabili ekhulwini, 20%, amantombazana akayi esikolo lapho esesikhathini, kuthi amachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, i-72%, emaphandleni alizake lisebenzise impahla yokugcika ephume esitolo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Okwezemidlalo lamhlanje, bayathokoza abalandeli benguqu ngemva kokuba iqembu elimela ilizwe elama-Warriors liphumelele kuyancintisa emidlalweni ye-African Nations Champions iChan kwele Rwanda ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eLesotho ngokuhlohla kaningi laloba bebenguchiki lobhanqa emidlalweni wayizolo. Kubika intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Lanxa abalandeli benguqu bevame ukuyisa inyembezi zosizi lapho kudlala khona iqembu leZimbabwe Warriors izolo, basele bewisa inyembezi zentokozo lokhu ngemva kokuphumelela kwaleli qembu kuya kuma-finals omncintiswano we-African Nations Championships ngonyaka ozayo. umdlalo wayizolo onadlalelwe eLesotho obungowehlandla lesibili njalo uphele zingujikelo bhanqa 1-1 emdlalweni wakuqala obukobulawayo amaqhawe eZimbabwe anqobe nge-3-1. Lokhu kutsho ukuba iZimbabwe inqobe iLesotho nge-4-2 nxa kuhlanganiswa impumelo yemidlalo yomibili. Selokhu umncintiswano lo waqalayo ngo-2009 eLeZimbabwe liphumelele ukungena kuyo yonke imidlalo yehlandla lokugcina. Omunye wabajabulayo ngokuphumelela kwama-Warriors ngu-Steven Sibanda, yena othi ukunqoba kwaleli qembu kuhle ngoba bona njengabalandeli bese bekhathele ukuhlala bedaniswa ikudlala kwalo.
Ngiyathaba, it's very good besiphakamisa njengabantu abahlala bedisappointwa yenze so nxa besenzela lokhu abasenzela khona. Hawu siyathaba, siyakhula, siyajabula sibili, sizwa sijabulile lathi enhliziyweni zethu.
UJohn Mufundisi laye ngomunye wabatshayela iqembu leZimbabwe ihlombe njalo uthi ukuphumelela kwalo kutshengisa ukuba kule talenta lokudlala inguqu elizweni.
Ukuyasithokozisa ukubona abafana beqhubekela phambili ngoba kutshengisa ukuthi lapha eZimbabwe italenta likhona, kodwa okungani kuyasibisela emuva ukuthi laba babona ngokuhamba kwenguqu indlela abaphatha ngayo umdlalo engani iyasibisela emuva.
Sikhangele imidlalo yePremier Soccer League. Iqembu leCholocho lithe ngokunqoba elewawa nge-1 kanya lakhuphuka lahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo okuyisimo esipha umqeqeshi waleli qembu uLizwe Sweswe ithemba lokuba lingasinda ekugunyulweni ku-PSL.
Yabona, working with the minds of abafana banje, sometimes wena as a coach ngofanele ubulokhu baphushe. Sesidla lapho esisukela khona na vele zokunzima, but you have to soldier on and then you push. Wonke amagame aseselivela nzima.
Iqembu leDynamos lona elibengujikilobhanqa 1-1 lele Flame lili lisesimeni esibi sokuvikela isicoco seligi njengoba selitshiwa ngemiklomelo emihlanu liqembu eliphezu kwengalane leChicken Inn lona elizadlala lele FC Platinum ngolwesithathu enkundleni yeLuveve. Iqembu leZPC Kariba leqela ahlala kundawo yeshumi engalaneni ngemva kokubhaxabula eledongo Somers nge-4-1 okutsho ukuba iqembu leHighlanders lona elizadlala lelichapungu ngolwesithathu lehlela ahlala kundawo yeshumi lanye. Umdlalo ubuphakathi kweqembu leHarare City leqembu leHawmine uphekezi ngujikelobhanqa 2-2. Singene kumidlalo ye-English Premier Soccer League. ELeManchester United leManchester City yabe ngujikelobhanqa. Umdlalo waphela kungela iqembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Limpumela itshiye iqembu leCity lihlezi phezu kwenganane lemiklomelo engama-22 okulinani elilingana leqembu leArsenal lona elihlezi kwindawo yesibili. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu leWest Ham lona elinqobe leChelsea nge-2-1 njalo lilemiklomelo engama-20 okulinani lilingana leqembu leManchester United lona elikundawo yesine. Singene kumdlalo weRugby. Amaqembu amela amazwe athele Australia lele New Zealand yiwo azadibana kufinali yomncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuphumelela kusigaba sesemifinali ngempela viki edluleyo. Iqembu leNew Zealand linqobele South Africa nge-20-18 kuthi eleAustralia litshayele Argentina nge-29-15. Iqembu leSouth Africa leleArgentina azadibana kumdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha likwindawo yesithathu. Emdlalweni kakhilikithi umdlalo wakuqala ohlobo lwe-2020 phakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe lelimela ilizwe leAfghanistan uphele iqembu leAfghanistan linqobe leZimbabwe ngamawikhethi ayisithupha. Lo mdlalo ubusenkundleni yeQueen's Sports Club koBulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Umnumzana Welshman Ncube ukhokhela elinye icelele MDC uthi awuncedi ukubambana lamanye amabandla ikakhulu nxa etshiyana imbono kwezombusazwe. Umnumzana Sevia Kasukuwere wethusela amalunga ezanu PF esithi akula langa elaphuma elinye lingakatshoni kulabo abafuna isikhundla sikamongameli Mugabe. Bayathokoza abalandeli benguqu ngemva kokuba iqembu lelizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors aliphumelele ukuyancintisa emncintiswaneni we-African Nations Championships iChan. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilichiya kuhlelo Live Talk, igama lami ngu-Chris Gande lelana.